Ngisekhabrona lapha idolobho elikhulu laseBotswana. Izulu lina emini nebusuku, alini non-stop. Ngakho-ke indlela kazisahambeki. Angikhulumi ngamabholoho, ngikhuluma ngendlela nje imigwaqo esedolobheni, amanzi angena ezindlini, angena emahhofisi. Okukhona-ke ukuthi i-drainage system yalapha hhayi-ke ngingakuhlela kaninyana. Lokhu esikujayele esakhula sikubona kobulawayo ukuthi sakule mdini afana bahlezi emjebeni lapha kwaziwa. Ngokunjalo izulu linile isikhathi eside umhlaba wasuta phansi kodwa kamanzi asephongukuhamba indawo yonke asegcwala indawo ngomunye kungabandula I think amaholo amathathu la manje nje ngikhuluma kanje njeke ngisendlela mani lafikile endlini ngisuke emsebenzini.
Yes, dokotela amabholoho akusachapheki lapho usitele ukuthi liyabe kuchapha lisiya ngaphi?
Ye, amabholoho kasachapheki ikakhulu amabholoho imigwaqo engena eGaborone nxa ukuthi iGaborone lilidolobha elikhulu kule migwaqo ethe chithisaka evela ezabelweni engena khona eGaborone kodwa ngokunjalo vele kukhanya ukuthi umhlubulo wena owe-south east nathi iGaborone khona neminye imizi egqagqileyo akusahambi amabholoho asechithela amanzi phansi amanzi asesengukugcwala iganga nalapho ongakhangelanga ukuthi izahlangana namanzi khona sekuyimfuyo imigwaqo akusakhanyi ukuthi uphandle kwendlela buphakathi kwendlela izigidinyana zinyana zisemaceleni ama-pavement akusakhanyi usufana nje lomuntu ohamba elwandle.
Pho abantu bazaphepha yini khonapho abadabuka eZimbabwe labanye abakhona ngapho?
Ye, hayi abantu kuphepha hayi bazaphepha akusikho lokuyana ukhuthula zonke kodwa-ke kuzaba nomonakalo especially ezindlini emahofisini zemigwaqweni ngoba ngikhuluma kanje imota eziningi zithe gqam phakathi kwamanzi ezinye zicilile kutho ukuthi amanzi lengena phakathi emahofisini sibona abanye abantu bezama ukukhipha amanzi ezindlini akuyesabeka ngoba sekule viki phose kunje nokuthi abantu bahlambe impahla bawatsha akusachayeki akusathini sokuhlangahlangene ngikhuluma kanje sebekhiphile umbiko wokuthi izikolo lapha ezikahulumende zivalwe kuze kufike umhlaka 24 February ngokunjalo nje kuze kufike umhlaka 24 akula mntwana oye esikolo ngenxa yokuthi akuhambeki akufikeki uthatha amaholo amathathu kusuka emsebenzini esiyendlini ngisuke emsebenzini esiyendlini ngiloke ngisegede ngiphakathi yedolobho uyabuzama ukuthi uvike umgwaqo ungabona ngani ziyakhona lapha kuyangena endleni ufake ikhanda ubhodiyele kodwa sihloke sindawonye we are just stuck in the traffic kumi kwezindlela kusakhanya ukuthi imoto ezivela lezi phezu yalezi abantu sebephonge endlela emgwaqweni sezibhekile sezikhangelele okokuthi sekunzima ukuthi abantu bazakwenza kanjani kodwa-ke hhayi sinethemba ukuthi inkosi zasesiza ngancabe sibikhale lizulu kodwa hhayi kwamanje selilinenye lokuyalokwezilisa amalawulo.